Siyabonga Gibbs Dube, siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 ngoNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inyathelo elithethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai lokuba abasekeli bebandla leMDCT bangasebenzisi inhlelo zebulenjini kungelamvumo yakhe ludala inkulumo.
I think we're going to share abantu because at this point in time, we're going to look on a selling Ziba. Already, we split away from MTC. We see our Goswan MTC renewal. So when they MTC,
Ibandla leMDCT lithi kalisoze lincedise abaphila ngokuthengisa emigwaqweni ukuthi batshengisele.
Uyabona into ekhona yebo ungayenzakala khona obabuhluphi kodwake abantu bonabo abayabe beyibo oyabofunti kona ubancedise kababuyi uyasala suhenda wena ongasuwevenda amavenda zakho asebekukhangele segoqizana.
Okwezemidlalo siza khangela ubudlwangudlwangu obuqhamuka emdlalweni wenkezo ye-African Champions Cup eqale obuphakathi kweGhana le-Equatorial Guinea.
Yebo kambe ngabe wesehlika lapho nalapho kodwa kokungamelanga ukuthi bona abantu bakhona ba-China abana-ke abafikeli begqumbi leGhana bazangena egrawundi. Siyakwazi okwafa abantu abaningi indawo zokuthi silana lokhu abantu befucana-ke emastendini balimazana. Kodwa into esithaba esijabulisayo ukuthi-ke sizuthi hhayi akula muntu ofile ngobade kusizala ukuthi kulabantu abalimeleyo bafanafana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inyathelo elithethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli we-MDCT, lokuba abasekeli bebandla lakhe bengasebenzisi inhlelo zebulenjini kungelamvumo yakhe seludale inkulumo. UTsvangirai wazise ngolwesine ukuthi abasekeli bebandla abasebenzisa indlela zokugwejisa lokwethula imbiko ebulenjini ezibalisa iFacebook, Twitter leWhatsApp sokuzamele badinge kuye imvumo yokusebenzisa lezi ndlela nxa kulokwenza lebandla leMDCT. Iningi likaZulu okubalisa abasekeli beMDCT balenkundla ezithiwa ngama-groups kulapho ababonisana khona imbono bexoxa okuzamele bakuvale lokhu lezinye indlela zokukhulumisana ezifana labo WhatsApp nxa bengalalela imbiko kaTsvangirai. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think ngingathi mina kutshengisela ngingathi kuswela ulwazi kaMorgan Tsvangirai kumbe ngathi i-desperation kaMorgan Tsvangirai because amboni ukuthi kona kulabantu abangacela i-permission kuye ukuthi bengene ku-Facebook kumbe bengene ku-Twitter because yiyo esiyindlela abantu abacommunicate ngayo embona kanjalo futhi yena ngokwakhe upresident kalalwazi lokuthi into lezi zisebenza njani because kubona kami uzabakwazi ukuthi kwehlule izinto akuzama i-PF ukuzama ukumlisa into ezinjalo zacabanga ukuthi kona 2 days ago upresident Mkabuyile ama-CIO wazama ukulandelela ama-journalist ecitha mimpikisa leyo kodwa impikisa beyigcwele ku-internet namuhla ngoba vele ngendlela i-social media yenza ngayo is too fast okuthi vele there is no way engayistopa ngayo because abantu babe-MDC balakuthi besebenzisa amanye amabizo abangasomabizo abo eqiniso noma bengasebenzisa amabizo abo kala nto angayenza cause I don't think ulayo i-mechanism yokuthi ehlole wokuthi wonke umuntu wenzani plus ngibona ngani sezama ukuba yi-detector because awungeke utshela abantu ukuthi bamele bekhulumeni bengakhulumeni ngoba i-censorship leyo esilwa ngayo ukuthi upresident Mugabe ufuna ukusensa abanye yena khona okwese kusola ngakho uMugabe yikho exactly asefuna ukukwenza.
Nxa sikhangela kwezosekelo lapha singathini ngodaba olunjengalona lolu luyamyenza ukuthi aswele na usekelo kumbe abantu bazayala belokhu bemsekela ngobuningi?
I think ufuna ukuzihlekisa ngabantu because at this point in time uvele usenzelo lwakho na seluzima abantu nje sebemthatha njengomuntu osehlulekile already usplitter kweli kweMDC kusiya kusiba le MDC renewal sokwenze iMDC kakhokela uMogeni ibe weak kakhulu. So I don't think ukuthi at this point angathatha ithuba lokuthi bebhala izinto benika ama-sucks kanjalo because ngibona nje ezazilusisa i-support ngento nje engelancedo ngabe uyayekela abantu nje bezikhulumela lokhu abazakukhuluma ngoba anyway bazakhuluma vele abasezi bethule.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi yecubungula ezokwethulwa kwembiko bekhuluma le Studio 7 ese ekwabulawayo.
Kusukela ngolwesibili sisungula uhlelo lwabasakhulayo khonapha ku Studio 7 ku Live Talk uhlelo lwe The Connection. Lisithumele incwadi lisazisa ngelifuna sikhulume ngakho kulolu hlelo kunombolo ze WhatsApp ezithi 001 202 465 0318. Lisebenzise i-hashtag ethi The Connection nxa likuFacebook kumbe kuTwitter. Asihlanganeni ngolwesibili maviki wonke wonke kuhlelo The Connection ku-Live Talk khonapha ku-Studio 7.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi badaniswe yimbiko kamphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Jombo eyokuthi kumele basuke ezitaladeni ngoba besephula umthetho. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ngathi basuke lapho abathola khona ukuziphilisa lemuli zabo yena isehluleka ukuvula amafekitali asevalwa mihla lemihla. Abanye ngabathi sekumele ibandla leMDCT elathi lizasungula inhlelo zokutshengisela libakhokhele ekutshengiseleni lokhu. Kodwa ukansila womuzi weSouthern eHarare engwecelele MDCT umnumzana Peter Moyo uthi lokhu kunzima ngoba abantu bengafuni ukutshengisela.
Sibe sikhona sibili kuhlanye laphana sitanyele emgwaqweni labo minista bonke okasikwera labochombo bekhona nathi sasikhona sibili sitanyele emgwaqweni. So ngasebekhuluma ukuthi khona abantu kufuze liphume emgwaqweni lihambe lapho elaphiwa khona ikansili abayakha izindlu bekhona kuyiveda ama-open spaces isukani yikho kakutshiloyo. Kodwa-ke kuze sibe kwazi ukuthi khona kathi kuthi abantu bonabo baze baye khona kwakuvele kuhambe njani yikho kuqakathekile khono njalo nxa sibona abantu labo basuke imisebenzi yangikhona ingaphi kwendawo kathi i-5 billion leyana imisebenzi leyana esasiyipromisa futhi ngama-election ingaphi yikho abantu bafuna ukuphila bangafuna ukuba ngamasela bafuna ukuziyenzela into zabo bebethengisa yikho mina angikuboni kuqondile lokho yinto engafanelanga kufanele banike umprantu icebo ukuthi khona lapha njengoba kade lithengisela lapha hambani-ke niyethengisa lapha ina njengekasini we've been trying so la ama-land barons yibo abaphambanisa eyabuthi abantu empare babuthe ngaphi babuye labo bathi hamba uthengisela laphana uyabunika mina imali ikhathi lilokhu ikhangele so lathi sokusibamba nje senza ubuhlungu ukuthi khathi abantu bazaphila njani. So njengoba bayibo abathi baphume mina ngithi kukibo bazabona ukuthi kona bangawuhambisa kanjani ngoba lokhu akusoko ekansili sokungoko egavumenti manje bekazi abantu.
Manje pho lina njengebandla ayisikho na elalikhangelela ukuthi abantu nxa sebephathwa kanje bathe ngisele lina njengebandla libakhokhela.
Uyabona into ekhona yebo ngayenzakala khonoko akuhluphi kodwa-ke abantu bonabo abayabe beyibo oyabo ufuna ukuthi khona ubancedise kababuyi uyasala suwedwa wena ungasuwevenda ama-vendas ankhona sebekukhangele sebegoqa izala. So yikho sisithi thinaye kungcono bathathelana nohulumeni xa befuna ukusuka bazasuka kodwa babekwazi ukuthi khona bazophila kanjani xa bengakwazi ukuthi khona bayaphila kanjani hhayi lokho sokukibo thina njengebandla nje ungazi ukuthi ukhona sifuna ukuyenza lokhu siyenze lokhu uyabusuza yenza wedwa bona abasoze babuye sake sakuyenza kakhulu o-final push obani abantu bonke sabona ngakuza fo siyasela ukuthi khona abantu bezimbabwe singabancedisa njani abancediseki abantu abaningi besezimbabwe lapho ngoba bafuna ukuthi bayenzelwe bona bengayenzi lutho.
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila wedolobho leHarare engawebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni sithandekile Mhlanga osethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Debra Mokasa, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ukuze sizwe ukuthi abesifazana bawuqhuba njani lomsebenzi ngesikhathi uhulumende esithi abathengisa ngokungekho emthethweni kufanele besuswe ezitaladini. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Mokasa.
Ngiyabuzwa.
Kunhlanganiso yakho liyakelikhangele inamalungelo abesifazana, njalo lingathi abesifazana kuyini bona okuhluphayo ababhekana lakho kwedlula abanye babo abesilisa laba abathengisayo?
Okay, ngiyabonga ukungamukela kohlelo. Sizaqala sikhangele sisusela phansi. Umama nguye okhanya ethwala yonke le imithwalo, uthwala ubaba, uthwale abantwana, ethwale konke lo msebenzi. Uma sikhuluma ngomsebenzi, sikhuluma ngemsebenzi yena yezandla yokuzenzela, okuzithengisela amatamatisi, kumbe neyokuthunga, kumbe neyamagadeni. Uma sikhangele njalo, sibona nje inhlupho zabo omama kakhulu abalazo. Ikhona lokhu bathatha bebe lokuzinikela entweni zonke. Ngingathi nje ngesilungu ama-responsibilities wonke. So kufuze umama ebone ukuthi abantwana badlile, abantwana bahambile esikolo, ubaba ugwezile, ubaba ugqokile, ubaba uhambile yini, wasela. Ngaye ngaselanga, sokumele kube ngumama yena othatha kathi responsibility yokuthi iselele abantwana.
Manje ke lapho sokufika ekuthengiseni, ungathi indlela abesifazana abaphatha ngayo umsebenzi wabo iyabe iyedlula abesilisa, ngoba bekwazi ukuthi wonke umuntu uthembele bona endlini.
Ye, kuvele kunjalo ngoba nxa sizikhangela emsebenzini wezindlini okuthengisa, omama yebo abavuka ekuseni begijime emamakethi, besuke ekuwodeni izinto zabo, bagijima futhi begezisa abantwana, bebona ukuthi abantwana basebehambile esikolo, besuke lapha sebethwalaka izindithi zabo sebesiya kumamakethi. And ekugcineni futhi yibo futhi abaphuza lokushayisa, ngoba izinto abaye bezithengile kufuze ziphele, kufuze bethole leyo mali. Abazaphinda bethenge futhi izithebo besuke beyithengela bephekela omkabo nemakhaya labantwana.
Kodwa sesikhangela inani labathengisayo ezitaladini, ngokubona kwakho ubona ingani baningi yini abesilisa kulabo besifazane?
Abesifazane baningi kakhulu. Njengoba vele nxa sikhangela izini lephesenti yokuba ngomama, even lekuthengiseni omama yibo abakhona. Obaba yibo abazamayo nje khonoku ukuthi bethi namhla bathengisile, kusasa nxa sebezokuthiwa ile ndastri evulwayo kumbeni kulo msebenzi, like inkathesi njengesithi ikhansili yethu ile msebenzi leyo yokuvala amapodozi imigwaqo, ukugeqisa emgwaqweni izihlahla lanilani. Soba besiya khona ngazi ama-responsibility abo mandutshwane kani, omama yibo abagcwele ezitradeni.
Yes, sesikhangela ukuswelakala kwemisebenzi kakhulu lapho emafekithali, kungabe kunika abesifazana umthwalo yini ukuthi kube yibo abaphandela imuli nxa kuyikuthi obaba sebehlezi ezindlini?
Kakhulu umthwalo ukuba omama kakhulu, obaba abakho emsebenzini, so i-responsibility lokuhlela kukuba omama, ngoba umama kangeke ehlale umntwana engayengeso. Omama banama-disadvantages amaningi, like nxa sisemgwaqweni omama yibo abaphandle aba-iltreathwayo, abaphathwa kubi, like njebana nxa begijinyiswa omama bawiki bagijinyiswa bebanjwe kakubi ngamapholisa, besuke lapho beye emabhoda beyesetshwa kubi, besuke lapho beye kumbeni begada amarori bethole lakhona lokhu ukuhlukuluzeka ukuthi sezagcina ngikhomba udriver kwezokuthi ngichathisele izinto zami, enxa ngiswele nendawo yokulala ngicine sengikhomba udriver ngilala emarolini kumbeni ngenzeka. So mama balenhlupho vele eziningi ezigumpedi obaba, ngoba yofanele ukuthi ubaba nomele sigqoke esiyi-1 uyakwanisa ukuhamba ichaphe ebhotwana iphenduke kungekahluphi. But umama uyasikelwa la ngesikhathi ngapha kala la lokuthi uyangena kuyiphi ithoyilethi ezincedise esilolo ngokunye lapho njengoba nomama silezi vele kuningi kuku-affect omama ngemasiku-informal.
Umbuzo wami ogcina ukuthi kukhona elikwenzayo njengenhlanganiso ukuthi likhangela waba amalungelo ngendlela ehlukeneyo ukuthi bayazuza yini indawo zokuthengisela ngokusemthethweni?
Hayi, njengabo mama kukhona sibili kuningi esizama ukuthi sikwenze ukuthi sinikela i-counsile la esinike i-first preference. Sivela ku-workshop ade sihlangene ukuhlanganisa sibumbe ubuhlobo le-counsile kanye lama-informal traders. Lapho sizacelela futhi omama ngezigaba zabo ukuthi omama balentandane bangaka, omama abangabaselwangazi bangaka, omama abazimele kodwa omama balabo baba abasebenzayo bangaka. So nxa sesisiya kukhansile sesibacelela izindawo siyathatha yona le imbono yokuthi ikhansile layo iyakubona ngelihlo layo elibanzi ibisibanika nokuthiyana ngezigaba lo ngukuthola kwabo lo ngukuthola kwabo.
Sibonge unkosikazi Debra Mukasa, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eye Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association. Asihlanganeni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwake, thiyani ke indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Okwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye-Africa Cup of Nations isifika kwemlindo yacina kusasa lapho okuzancikilana khona amaqembu athi eleGhana lele-Ivory Coast. Kodwa umdlalo olokhu semlonyeni wabaningi ngowangolwesine lapho kuqhamuke ubudlwangudlwangu phakathi kweqembu leGhana lele-Equatorial Guinea. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezemidlalo Ezra Chisa Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umdlalo lo-ke Chris umdlalo oyangisiki kakhulu i-Africa usifake uhlazo olukhulu ubana-ke abantu abayibo-ke abakhethiweyo ukuthi benzele imidlalo abe Equatorial Guinea bazayenza into ezenzekeleyo izolo umhlaba wonke ubukile kuyayangisa okwenzekeleyo abantu bonke bebethande ukuthi hhayi leli lizwe lakhethwa ngokuthiwa liziphethe kahle wasothiwa hhayi selingadlala-ke umdlalo lo omkhulu kangaka we-African Nations Cup. Kodwa kwasekusuka sokuyangisa sebejikijela ngolwesine sebejikijela befaka zonke izinto betsha abantu beGhana babuyile ama-supporters kwayangisa kakhulu.
UNompembe ubona ungani yena ubephethe kahle na umdlalo?
UNompembe kuyaziwa ukuthi umthetho kaNompembe kuthiwa lokhu awukhulumile kufinal akulanto etshintshayo ukuthi ujikijela akusatshintshi lutho. Yebo kambe ngabe wayesehluleka lapho lalapho kodwa kokungamelanga ukuthi bonantu bakhona bachayela abana-ke abafikeli beqembu leGhana bazangena egroundini siyakwazi okwafa abantu abaningi indawo zokujikijelana lokhu abantu befuqana-ke emastendini balimazana. Kodwa into esithaba esijabulisayo ukuthi-ke sizula ukuthi hhayi akula muntu ofileyo ngobade kusizaba ukuthi ngenxa kulabantu abalimeleyo bafala phana kodwa kubi kakhulu kodwa umthetho webhola wonke umuntu wazibhola uyakwazi ukuthi Nompembe ngakhuluma lokho okukhulumeyo akula muntu ongakuphisa.
Siyabonga ke mdawini ngu-Ezra Chisa Sibanda kelo ingcwethi kwezemidlalo obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo.
Kusukela ngolwesibili sisungula uhlelo lwabasakhulayo khonapha ku-Studio 7 ku-Live Talk, uhlelo lwe-The Connection. Lisithumele incwadi lisazisa ngelifuna sikhulume ngakho kulolu hlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi 001-202-465-0318. Lisebenzise i-hashtag ethi The Connection nxa likuFacebook kumbe kuTwitter. Asihlanganeni ngolwesibili maviki wonke wonke kuhlelo The Connection ku-Live Talk khonapha ku-Studio 7.
Hayi, siyabonga ke Ntungamili, yikulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.